amalunga awedale lephalamende athembise konke lokhu ngemva kokufungiswa ukuqala umsebenzi izolo. Omunye wabangene edale lephalamende ngendlela ye-proportional representation phansi komanyano we-MDC Alliance, uNkosazana Thabita Khumalo, uthi ukuba balutshwana kwabo akuyi kubenza behluleke ukuqhuba umsebenzi wabo.
Ngiqiniso kakhulu leli nani lethu lehlile, kodwa akulanto engasehlula ukuthi sizame lathi ukuthi sixukaxuke, ngoba lapho esikhona umsebenzi wethu ukuthi abasikhokhelayo kumele babekwazi lapho abahlezi khona ukuthula meva. So thina singameva esikangeleyo esingamehlo kaZulu, so labo bayakwazi ukuthi hayi lanxa bezazihlala izihlalo zonezo, but babebeke beqa ngameva esibafakile kumele abahlale.
UMakhumalo uthi umsebenzi wabo njengamalunga edale lephalamende yikumela uZulu, kungakhathalekile ukuba ungowaliphi ibandla, lanxa yethu uZulu munye elokhu engakuzwisisi lokho.
Okukhona yikuthi izanu siyafundisa uZulu ukuthi umsebenzi kameli wephalamende yikungcwaba, ubhatha kama-school fees, uhambe ezibhedlela, uhlala ukhipha imali, ngoba uhulumende usehlulekile ukuthi asebenzise imali anike imfuno zikaZulu njengezibhedlela, kube nemithi ezikolo, kube lamabhuku lamadeski, abantu bangagula banelise ukuthi bayingene esibhedlela babhadale imfuno abazanelisayo nxa kuyukuthi banemisebenzi. So sikhuluma kunjenje, uhulumende lo usehlulekile ukudingela abantu imisebenzi. So njengoba esehlulekile phandle lapha sokubila, so abameli bephalamende kumele bathathe bakubona phandle lokhu bakungenise ephalamende, singakhangelelanga ukuthi uvela kuliphi bandla.
Omunye wabenelise ukunqoba kukhetho olusanda kwenziwa ephansi kwebandla leZANU-PF, umnumzana Fortune Chasi, uthi idale lephalamende lesitshiyagalolunye kuzamele kube ngelisebenza ngendlela ehluke kweledluleyo, amalunga enze umsebenzi wabo ngemfanelo ukumela uZulu kungakhanyelwa bandla.
Sifuna ama-ministers ukuthi lahabe engene ebantwini besenza izinto ezibambekayo, abantu bethole ukuthi impilo yabo layo iyaba ngcono. Nxa kungehlula khonokho, kuzamela sibe sikhuluma lo president simtshele ukuthi uzibani bani wehluke kubenza umsebenzi. Khangela nini ukuthi ngizamgcina yini ukuthi abe lokho ekhona enesikhundla leso alaso.
Kodwa ucubungula ngezombusazwe lembali yempi yenkululeko yeZimbabwe, umnumzana Jenisani Ntungagwa, uthi leli dale lesitshiyagalolunye kuza kuba ngelibi ukwedlula awangemuva. Okukhona uNtungagwa ethi bavele sebehlulwa linani labo amalunga amabandla aphikisayo abasedale, kungekho okungafezeka lanxa befisa, ngoba abeZANU-PF bebanengi bezokhuluma ngalizwi linye ukuvumelana kulokho abayabe bevumelana kikho, lanxa kungekuhle kodwa bethatha ngokuthi ngabebandla linye.
Asila ndlela kuphathi ejezisa umuntu ongasebenziyo, asilakho lokho. Sabe senzelani ukuthi umuntu engachaphi anjengesikhiwa bathi crossing the floor, engachaphi esuka ngale siya ngale okokuqala. Sabe senzelani ukuthi umuntu lo ebe ngumuntu ozahlonipha, abe lokho engowethu. Kwenza ukuthi ngokuya kwesikhathi ungabi lo muntu osebenzayo. Ukusebenza kobu-MP phela kumbeni kobu-minister sokuya ngalo lalo. Omunye uzawutshela ukuthi mina ngiphume ehofisini ngo-3 ekuseni ngehola lesithathu, omunye uzawutshela ukuthi amina isikhathi sami sinje. So ukubona kwami kasile azange sibe layo isithi mina leyo eqinisa ukuthi sisebenza, sisebenzela isizwe lathi sikhangele ukuthi wenzeni.
Uthi inkinga ekhona kuyikubana iningi lamalunga edale lephalamende engawuzwisisi umsebenzi wabo ukuba kuyini ngempela okumele bakwenze nxa sebephakathi.
Akula esingathi iforum ekuthi right lina ngama-MP awebandla leli wozani kumbeni esingathi interactive meeting. So manje ithi inhloni zokufundisa ngikuthathela khonapho ikukhekeleza ukuthi hhayi bantu bakithi lapha umsebenzi uhamba kanje lakanje lakanje lakanje.
Abebandla leZANU-PF yibo abalenani eliphezulu lokubili kokuthathu, 2/3 majority, kusitsho ukuba lapho kusenziwa izibopho bayavumelana befuqwa yindlela ebabamba ngamandla ukuvumelana kulokho okuyabe kukhulunywa ngakho eye-whipping system. Kodwa abebandla eliphikisayo le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa bathi akungeke kwenzakala lokho ngoba bezokwenza abakuqala ngesikhathi sedale lesikhombisa 7th Parliament lapho kwakulohulumende womanyano lapho okwakuqala abameli bavota nsitha khona ngesikhathi bedinga umlawuli wedale lePhalamende. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.